into enhle kakhulu ukuthi abantu baboshelwe inkohlakalo ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade ibadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibhedlela, ihambisa abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, yenze impilo yabantu bonke ibenhle. Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa kodwa bangabalandelela bonke abantu abayizigebengu abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba neqembu elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, labo beboshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa ke laba opposition haba amathemba aphikisayo babotshwe kunye nezinyawo, bakhohlwe ukuthi umuntu akanacala nxa engakagwetshwa ngumthethwandaba ngokufaneleyo, lokho esithi presumption of innocence, ukuthi umuntu wonke kuthiwa akanacala nxa ungumsola uyacatshangelwa. Ngakho kumele aphathwe kahle, amalungelo akhe aphathwe kahle. Kodwa-ke nxa kusiza kwabe amathemba aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafanelalo abe bezanu PF.
Ukubotshwa kukawatsikajena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo, singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo?
Asingeke sibe lesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi, lokho kuthiwa yi-factional fights ebuzana PF, besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi, ubani kulolu hlangothi. Kodwa-ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abasolele ukuthi benze inkohlakalo. Umthethwandaba ube ngozimele uthonise amacala